abantu kade bevota abaningi babe sithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama polling station angavuli, but okwakathesi sesime ku 2 million according to ama numbers akhitshwa ngu Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngesandi.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe saya kuma elayinini for over 2 hours.
Bebebanenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange-Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhle njengoba uyathi ukuthi abantu abaningi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani? Ama-queues, ama-lines made yini?
Ye, ngithe ngibukela i-TV ngingakaphumi endlini bekulabantu abaningi ngoba ama-polling stations avule ngo-6:30 ekuseni, so abantu bebesememile emalayinini ekudala.
Nxa kulo phenyo osolwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So, bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-one point. But abantu kade bese line nabaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi part, but siyabona ukuthi abantu kade bekuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church bekulabantu abansundu abaningi lathi sibona lapho esilala khona kugcwele abantu abavele eSomalia bebegcwele pam labelungu labo bebegcwele. So hayi, okwakathesa akubonakali, but bathi bona ama-Republicans angawuthwaza nqoba ngoba izinto zokudla le-economy yizo eziqakathekileyo ebantwini.